manje ke kwasidanisa lathi kakhulu ukuthi sizwe ema ezindabeni sokuthiwa uMayiholand uphambanisekile ngakhona ngale ndleleni kwasokuphuma into engayisiyo into eyiyo esithina uthi ke into engiyizwayo lami sengizwa ngoba ngilapha koBulawayo mina ngisemathinof province yena useHarare so kungathi kuthiwa lokhu esakuvumelanayo thina sakusayinela njengabadala akuseyikho kwakhitshwayo sukwakhitshwa okungayisikho so yena-ke uHoland waseseyakhipha okuyikho ngoba sasimnikile njengabadala umsebenzi wethu samqongqosela ukuthi nxa siza kwenza kuhle umsebenzi wethu njengomlamlankunzi kumele sikhiphe into epheleleyo engathathi hlangoti ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uhambe uphuthe muhle epheleleyo njengomlamlankunzi.
Nxa thina sesisizwa lokho okuphikiswa nguMayiholand uthi yena lina lalingavumelananga ukuthi lithi lina lisola othendayi bithi
uMayiholand umlamlankunzi zwana baba umlamlankunzi lokho kwakhitshwa yini kanye emhlanganweni njengoba kumele ngathi mina nxa sizasebenza kuhle njengomlamlankunzi asina kuphatha elinye icele ngenye indlela siphathe elinye icele ngenye indlela umlamlankunzi uma phakathi athathe ngapha ngendlela efanayo athathe ngapha ngendlela efanayo bese kusiba le mpumela epheleleyo eza kwenza ukuthi semukeleke kupresident ubaba uMorgan Tsvangirai semukeleke futhi ku-SG uBiti singaze sathatha uhlangothi ngoba i-mediator becomes the person that stands in the center without favoritism. This is what we thought we should stand as guardian counselors.